So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali naleyi ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against i-foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leleme liga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalichumi abavele kwele South Africa belawo lumkhuhlane. Phakathi kwabalichumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumachumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa yimaswingo elabantu abangamachumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamachumi phose amahlanu 46. Bonke ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 allowance engamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika, $75 ngenyanga. Uncube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhatalwa i-$30 ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange $520 ababeyihola ngo-2017. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso yeAthuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli mbonangani ababalisi abaningi bayakhala kungakhanya ngani imali eningi kakhulu kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho. I-75 US ngizaqala nge-75 US. Nxa kuthiwe 75 US yi-allowance kutsho ukuthi ayisosalari so asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba and nxa sihambile sesala sithweleni ezandleni. Isalari yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo. So asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017. Mbona ngani abaningi bazavumelana lami nxane sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiwe awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800 nxa sisicalculator kuthiwe 50% singathi 50% e-2800 isinika 1400 kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400 sesiyihlanganisa le-2800 isinika imali engange-4200 sesiyihlanganisa le-allowance le ezahamba after 3 months singaphuma le mali enjenge-6000 and i-6000 yimali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe ichukela siphosa ukufika 300. Amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day ungena nje ezitolo uyathola ama-price ekhwelile insuku zonke. So i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi yikho thina abe-Athuza sithi hayi asiyamukeli ngoba nxa ngikhayele i-medical aid premium kumbe i-funeral policy abanye sebekhipha imali engange-800 nxa uyikhipha ku-6000 kusho ukuthi usubuyela endlini ubuyela ungatholanga lutho. Akula nto ozayithenga kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini akula zigqoko ozazithenga ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa ngumuntu oyi-1. So anjengababalisa imali le asiyamukeli incane kakhulu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuza. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esiyithabelayo akula into esithokozisayo ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelela imali yokusiqabela amanga besiroba ngoba into esiyifunayo from kudala into yokuthi basinike imali kade siyihola kudala minimum of $500 kubabalisi ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo lemali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo ngoba into esiyifunayo i-500 US dollars minimum salary kubabalisi not lokho abakwenzileyo lokho yikusithethisa yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi akuseyi kuba lokutshengisela yini kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna ngendlela esiyikhangeleleyo ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi yi-face powder allowance ngoba kayihlali konke lokhu akudluli 120 US dollars. So ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo 500 US dollars ngenyanga minimum kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama-rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars ugada umchova emgwaqweni usuka kobulawayo usiye indawo esifana lewange sokufunakala ama 15 US dollars so khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTGS dollars akumncedi ngalutho ngoba ama price ayebeloke igijimisana ngama rates ama US dollar so isolution ikuthi kolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Nation Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Umbiko lo wethu lwengusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola lemelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asizabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola lemelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola lemelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamachumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela ivi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimi bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilwa nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuliquidata kwemali ezingama-foreign currency enongama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana i-exchange rate le ye-25 e-fixed ibinganiki confidence njalo ibingekho reasonable singathi ayihambelani lesilomu umwenzakalayo especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kwa-hyperinflation. So i-fixed rate ye-25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla kumbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo, ama-operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unanzelela ukuthi i-fixed exchange rate ibilokhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwakufuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-civil servant ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kuloku kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima kwakathesi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against the foreign currency ngoba ungananzelela kathesi liyabhuqwa lona izimdola ekuseni ne-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo lauhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization kodwa yona i-economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi kwesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi sidollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abanengi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa soyekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la engekhungu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumaviki aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo ekho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhange bekusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalo umbono wesithathu ubungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nanguhulumende namhlanje usepanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama-$75 US dollar osokuthwela bazayiphiwa inyanga zonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali ukhanya ngazathi yiwo ngabe uqinisekile sizwile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kutsho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe kwani ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho ade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usho utshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba yinhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi umkhuhlane wesihudo oqhubeka ubulala abantu elokitshini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokitshini afana leCowdrey Park, Inkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini kwabalanda iminyela kanye laseRangemore. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli nabasakazi bestudio 7 lona okhulumayo uGift Sonduku umfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhuphe lochamisa. Hayi umakhuphe njengoba siyambona ukuthi usisebenzele izanu akawathathe wonke amahofisi. Noma engathatha wonke amahofisi uchamisa iofisi yakhe ibengaphansi kwesihlahla. Abantu vele bazomvotela uchamisa because abantu bayamthanda bambona ufuna ukuthi bona isibe libharet isiphume ngaphansi kwesandla sencindezelo sezanu PF. Njalo lokho ukuthi ndonya ukwazi amanye ama political parties ebuya ngokuthi hayi thina sifuna ukuxotsha amashona, sifuna ukuxotsha amashona. Leyo politics leya ngizokuba sebenzele. Kule qembu lapha eMzansi ukuthi ayi Breakfast Land First yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo ama abelungu ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhanwa. So ipolicy yenu liqembu fanele lizivuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations iza yamkeleka na. Yipi sponsors za kusponsor ubuya le tribalism njengaleyo ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama Africa ebe united kodwa manje ngezwe ukuthi iqembu lakho lile racism njengaleyo liyabona ukuthi lati siyagcina sipha ngama target la. So mina ndumakhuphe kaqhubeke sisebenzela izano kodwa izikumsezalo izomlaxaza.
Salubonani kustudio 7. Hayi inyuz siyazizwa abadala ngisimaye edigama manyenyeza. Lento live tokade ikhulunywa ngendaba ze-MDC lezanu PF amadoda bekhuluma lapho siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona uChamisa vele ama-ofisi kaso wakhe. UChamisa noma wavotelwa i-2 million yabantu ayisiki ukuthi kufanele athathe ama-ofisi angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhwaga ngoba into leyana yona nge-MDCT bona bayi-MDC Alliance. I-2 million yabantu akushiki ukuthi kufanele uthathe i-property engasho yakho. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo wemthetho we-MDC. I-MDC nxa lingayikhumbula bafowethu ekufonyweni kwayo lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa le-MDC umthetho wayo ngunangwawo. Ukhuphe ngezindlela yebo lingamsola lithi uyithethe kodwa ulandele umthetho ngendlela ngoba into lana ibhilonga bona ayibhilongi oChamisa. OChamisa ngoba wavotelwa i-2 million yabantu ayisiyo ukuthi ufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome abi party babe nama-ofisi zabo aqondane labo nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF kumbe kuthiwa kusekelwa yini kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayishiyo yabo abazame ukwenza into eqondane labo. Okay nxa singabuya futhi back sithi thina uChamisa njengoba i-MDC yayivele ifonywe isilwa lezanu PF kwamgabe uChamisa yena wayesiyadingani kumgabe ngesikhathi umgabe ekhutshwa i-National Army kungena uMnangagwa. Ngiyakubona ukuthi kukhona ukuchamanzi phakathi kwalabo abantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kuke kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba bakithi abathona bekhala ngokuthi hey uChamisa this uChamisa that. Nguye phela wathesa ama councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo sasikuzwele harara. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi inkinga nje inkinga eZimbabwe lama politicians badlala ngathi impela. ngoba bayalwa bona vodwa noma ungavota kufana lokuthi wabuvotele nangakwa street ngoba lo muntu la ivele bonke osopolitiki labo sebengenwe ezingqondo zala ama-president alapha eziva thina kumele siqunywe ilizwe ilizwe liqunywe amandebele ebewodwa amashona umebuya esindebeleni ebelepassport siqume ilizwe ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu thina owethu upresident uzobebusa 3 years njengo amanye amazwe umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Owake waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana John Bolton uthi uTrump wacela umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukuthi amncedise ukuze anqobe kukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe soyicala lokubulala izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liya liqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezijiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 120,000 eMelika njalo wahlasela abangu 2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Timo Moringayi.
Sibona ama southern regions le west coast ngawuthiwa ama cases e-COVID asephakama okwamanje sesiya kuma numbers ayakade ngathiwa sebekhonteyinile. But okwakathesi sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months, 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lezihlobo. And siyabona ukuthi lapho esihlala khona in the south le west coast yikho kulama-beach khona, so abantu sebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months. Yikho sokuhlasele futhi ukuthi i-COVID lay ngathiwa isithelelwana among friends, families, relatives, labantu abangakwaziyo. Ngoba sibone omunye umama ekhulume esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo, most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina ngihlala e-Ohio in mid-America, asila ma-beach lani, but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama-essential stores lezibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump loBiden there is another situation yokuthi kathesa abantu sebadiscover ukuthi kule Zoom, le Microsoft Teams, lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies. So amboni ukhetho lihluphakala sesifika kuNovember ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail-in ballot and then uyithumeze.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku-401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.